ngabe kuya ngokuya bekufanele abantu benike isikhathi eside, kuyisifiso sethu ukuthi abantu banike isikhathi eside. Kodwa zabe sicela ukuthi abantu bonke abalothando ngelizwe labo bancedise ama-NGOs bonke, ngoba isikhathi asekho, isikhathi asila. Sifuna ukuthi by June, at least July, sibe sesidedele lokunye kuizinto ezinjengalokhu zibe sezingena kukhetho. Yebo, kambe siyavuma ukuthi isikhathi bekufanele abantu banike isikhathi eside, kodwa kungathi ama-radio stations bonke lama-newspapers kube lo hlelo lokufundisa abantu isikhathi abantu bengakhwanisa ukuthi bezwisise. Lama-political parties, ye, siyavumelana ukuthi ye, isikhathi asikho, kodwa kufanele kudlule okunye kuyizinto lokho. So i-1 month ye inela nje abantu bengasebenza khadala. Thina sihlala sizimisele njengoba njengabantu abakebawina ndebe singayekelanga ukusebenza lapha phansi. Besiloku sisebenza lama-supporters ethu lamanye amaZimbabweans ukuthi besizwisise. So thina singathi nje okwamanje sizimisele and silungele, silumelele ukhetha ukuthi noma yisiphi isikhathi singangena kulo.
Kodwa abanye bebengavumelani la mazwi kamnumzana Morgan Tsvangirai lawa ukuthi ukhetho lwe-referendum lungaqhutshwa ngenyanga ezayo.
Ye, ukuthi kubangelwa ukuthi uyabona singavela ku-referendum zonke izinto in terms of i-constitution yethu. I-referendum kufanele inikwe at least 1 month abantu baze kube lama-elections. Abantu bengayivuma kufanele iye kuparlamenti beyidibeyita, then kungavunyelwa nafuthi kufunakala 1 month before umongameli yenze i-dissolution yeparlamenti, kube le prorogation yeparlamenti, kubizwa ama-election. So konke okuyizinto okulandelayo after i-referendum kuyabe sekufuna 1 month 1 month. Singadlulisa-ke, singabe silokhu sidonsela phambili. Akusoze senelu isikhathi sokuthi sigcine sesenza ama-election, yagcina singena kubu-July, August, September kusiya phambili. And yet i-constitution ngomthetho esilawo kathesi iparlamenti iyabe siyifeza umsebenzi by July, and kuyabe sekufanele kubile amanye amalunga. Otherwise constitutional kuyabe kungasela parliament after that. Futhi sikhumbula isikhathi sokuthi singabi ngabantu abangahloniphi i-constitution esilayo kwamanje.